Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezitshiyeneyo sezincedisa iCommission yeZimbabwe Electoral Commission ukuthi ibhalise abantu abaningi kugwalo lokuvota. Abantu abaningi koBulawayo bamangaliswa ngumkhumbi omkhulu owalungiswa eZimbabwe obudonswa yimota enkulu usiwa eKhasane. Sizahlolisisa isimo sokuthenga impahla ngesiphangiphangi obekusenziwa ngabantu eHarare lezinye indawo eZimbabwe. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni kuyinokwenza ukuthi amanye amantombazana eZimbabwe aqhome abantu bezizweni. Batholani amajaha eZimbabwe? Ku-Livetalk lamhla kuhlelo lwabatsha olwele Connection sihlolisisa okwenziwe zinhlanganiso ezizimele zodwa esezincedisa iCommission yeZimbabwe Electoral Commission ukuthi ibhalise abantu kugwalo lokuvota. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.